abantu abathi sithengisile kumbe singabathengisi kumbe basithethisa ikuze ubuhlungu abaningi kwakhona ukuthi mhlawumbe bebesifuna silokho sikulawo mabandla kodwa hhayi abasilandele lapha sesikhona ngoba yikho kule mpilo khona yikho kuzaletha khona inguquko kathesi izami izangena kobulawayo abantu khona bezabona umehluko lakuboharare bazabe sebesisho ukuthi hhayi dube watsho emfanekisweni engiyithumele namhlabe ngilabo ntanga ku-MDC labo engathi sengingenile mina kuzano ngabuya ngahlala labo phansi ngababonisa indlela njengomuntu obesebenza labo abanye bevela ku-CCC amayouth engakhuluma lawo abangasayenelanga ukuthi bangene lapho okade ngingabathatha khona amapikitsha bephose gcwale ibhasi ngoba sithuthise amakhombi kathathu konke ukuthi babuye khonaphana eralini akade se-Culture Park kamongameli ubaba uMnangagwa so ngabantwana embona ukuthi angiyeke njengomkhokheli ngibachiye egangeni elingelandlela elehlule mina umuntu omdala ukuthi ngihambe ngoba noma unezicathulo indlela ye-opposition leyo yabo lokhu hlatshwa kuphela akula nto ephumayo kudlalwa ngabantu kade sileyabona besesibehlule kurejista ama-candidates ibandla lezanu PF ilibandla eliqinileyo elilenhloso ngelizwe leli nxa sungene phakathi suqalise ukubona sibili okuningi ubuhle obuningi balamabhuku ezinto abazenzayo okuningi labe lingalaleli njengo-opposition lingakudingi kodwa nxa subala into esezenziwe njengokuthi namhla kungakaqalisi irali khona phana kube lokuyavula kweklinikhi ye-Culture Park mina isizalwane se-Culture Park kule klinikhi siyakhumbula ukuthi uhambe wavula imayini ebinga ngeza kobulawayo lezo but ungakhangela nje imisebenzi mningi abayenzayo amabhola ngu-20 ePinkston Forest afakwayo imigwaqo kubo masiye phambili ngale kubonketa drive emadibheni kubo George Avenue kubo masotsha etown laphana oltemba road ngale o-CSC namba sekavuswa iJoshua Mqabuko Nkomo airport ungene laphana kubonastiso kulabo innovation hub izikolo ziyavulwa kuningi kakhulu nje ukuba naye kuthanda
ngezinye indlela lokhu elalikutsho njengamabandla aphikisayo ukuthi ibandla lezanu PF lilodlakela kusukela ngesikhathi seGugurawond njalo alinanzi amalungelo oluntu akuseliqiniso yini
okodlakela uzabona ukuthi abantu babuyela kuGugurawond ngoba yikho kwakulodlakela olukhanyayo kubo-2008 yikho kwakulodlakela olwalubonakala olweGugurawond-ke lona ngokwakusilwa izanu le-PF zapho sezabambana zaba libandla elilodwa okuthiwa yizanu PF ungaze umuntu oleke ebuyela kuGugurawond iningi lakhona uyabe engafuni nje ukuthi ancede abantu uyabe edinga nje ukuthi abe gubha imizwa yabantu okwenzela ukuthi mhlawumbe yena kwezepolitiki kumenzele kuhle kodwa loluyana luhlupho abantu beZimbabwe abaluqeda ngokubambana